Angeke bona indaba yabo bona basiza ngokuthi bona babhadeli. So kungakhala ukushela iphilisi ukuthi then ukulandelele njani. Kuyazofanele ukuthi babuye futhi ku-drawing board. Sizokhuluma nabo basitshele ukuthi bona bona bafuna ukwenzani. But thina esifuna ukukubona at the end of the day ukuthi ama-farmers abhadale. Ukuthi imali ivele ngaphi, we don't care. People solve into zabo okukhona ukuthi ababhadale.
Yona i-GMB nxa izimele yodwa khona mpana qhekelele nje. Ngambi ngabhadala abalimi labo.
Izakubona ukuthi ngenzani kodwa bazele abantu laba into ebahluphayo bahlutshwa yi-corruption yabo yona le. Yiyo ebathwalise nzima ngoba ivina akula deal eyenziwa ibe straight. Yi-corruption ehlangane lamanga yikho wampe ukuhlupha khona into zabo zonizo. Yona ngokwayo I don't think ukuthi i-capacity layo but sisi uhulumende ekhanyele laba abantu bebona ukuthi khona abantu kumele babhadale. Kumele kwenze olunye ulutho abantu babhadale. Abantu ayilo basubsidize uhulumende.
Okuhlupha-ke Dube ukuthi uhulumende angingene khona ngale GMP azame ukuthi alungise ubungilimbano obuphakathi khona ngale kuyini?
Kanti angithi baba phela uhulumende lo athi kulabo minister abakhona ngale abayibo abakhulu abakhanya nalendo la i-GMP. Nga umkhuluma labo la muntu bazokutshele sithi hawu lokho ngeveke ezayo kuyabe kungasekho. So ukhanya kuvele kulezinto eziningi izwi yabo ayikho endleleni e-right, indlu yabo is not in order. So bayakwazi ukuthi kuzavula izinto eziningi kakhulu ngoba kulezi kamu zonizane zayenzakalo zabo ukufertilizer konke nje zonezo bayesaba. Ngaba ngaphumela egcekeni futhi bathi ukuthi hhayi asilamali sicela ukuthi sibone ukuthi kungezwa njani njengelizwe lalo libhadala ama-farmers abo. I don't think ukuthi kungayihlula.